Endabeni zethu lamhlanje. Izizalane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zithi ziyesaba ukulungisa amaphepha ngaphansi kohlelo lweZimbabwe Special Permits. Inhlanganiso yePresident's Emergency Plan for AIDS Relief ikhangelelwe ukuthi izakhuphula imali yokulwisana legciwane le-HIV. Abantu abasuka eBotswana besiya kweleZimbabwe abathwala imali sebethwaliswe nzima ngamasela. Sizaxoxa lesizalwane seZimbabwe esilima ugwayi ngesikhathi umhlaba wonke jikelele ulwisana lokubhenywa kwegwayi. Kwezemidlalo sizaxoxa labanye abangena kumncintiswano we-Old Mutual Nkulumane Fun Run. Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngemizamo kamongameli Robert Mugabe yokusebenzelana labasakhulayo ngesikhathi sokukhankasela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Thumelani imilayezelo yenu ku-WhatsApp kunombolo ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.